Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu onjani
I was never given anything.
I was
I was able to get a COVID-19 vaccine. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19. Amazwi la aza ngesikhathi ezinye ingcweti kwezempila kahle zisithi amajekiseni alungiswa kwele China ayiwa setshenziswa eZimbabwe kawasebenzi okwezinga laphezulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazwini awalobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, uMnangagwa uncume inkokheli yogatsha lwezempila kahle ethele Zimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi aveze ukuba alenhlelo ezikhanya ziphumelela kwamagama ekuhlabeni ijekiseni yokuvikela ukubanjwa yi-COVID-19. Ukhuthaze uzulu ukuba ahlatshwe nxa ithuba lakhe lokuhlatshwa selifikile. Ihlandla lakuqala luhlelo lokuhlatshwa kwabantu i-COVID-19 vaccine liqale ngunhlolanja kuhlatshwa abasebenza ezibhedlela labezomvikela. Ihlandla lesibili laba ngelababalisi abezomvikela, abafundisi, labantu abaphila lemikhuhlane engelaphekiyo, lalaba bezimpila kahle ababesele kuhlandla lakuqala. Kodwa ingcishi zezimpila kahle zithi kakukabi leqiniso lokuba amajekiseni ahlahla uzulu weZimbabwe alungiswa kwele China alamandla angakanani okumelana lalolu bhubhane. Omunye olomcabango omunye unkosikazi Nosipho Sithole ongumongikazi waseHarare.
Ivaccine le echo ukuthi afika eZimbabwe angiyithembi, that's number one, ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu onjani ngawapha ama side effects nceda ngani. We were never given anything.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Matsurena othi kumele uhulumende achasisele uzulu ngokugcweleyo ukuba imithi yale ijekiseni isebenza njani.
Chakanyanya kukosha izvino ndechekuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vana veZimbabwe kuti kushanda kwenu
nomai. Okuqakathekileyo yikuba uhulumende asitshele ukuba amajekiseni eSinopharm leSinovac asebenza njani, ngoba sisihlabe abantu abaningi sekufuze sibe lolwazi, njalo dokotela kumele ngabe sibekwazi ukuba asebenza njani.
Zvino venyanzvi dzesainzi vanofanira kunge vatosebenza samudzacho
Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi urhulumente wathenga amajekiseni asebenzayo esithi uyawathemba.
Sifuna ukubona ukuba siyaba le mali enelayo ukuba sithola amajekiseni lawa. Imali yethu asingeke sithenge ngayo amajekiseni angasebenziyo ngoba yimali esiyithole kuleli.
Wathatha amaviki ayisithupha ukuba abantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 bahlatshwe ijekiseni lakuqala. Kuthi izolo ntambama besebeza fika ezinye inkulungwane ezilikhulu asebehlatshwe okwesibili. Urhulumente uthi uzathenga amajekiseni ayisigidi ngenyanga, okutsho ukuba uzahlaba abantu abayingxenye yekhulu ngenyanga kunyanga ezisithupha ezilandelayo. Urhulumente uthi abantu abahlatshwa ngelanga sebefika kulelo nani elalikhangelelwe. Urhulumente uyengezelele indawo zokuhlatshelwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni lonke jikelele ukuze umuntu wonke enelise ukufinyelela ukuhlatshwa endaweni ezisethuzane lapho ahlala khona. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu lujonge ukubona ukuba abantu abafika izigidi ezilithumi 10 million bayahlatshwa eZimbabwe, okungaba isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60%. Gatsha lwe-Africa Center for Disease Control, CDC, luthi le Morocco yilo eselihlayo abantu abaningi abafika izigidi ezingamashumi amane asebehlatshwe kabili. Amanye amazwe abiwa eqhuba kuhle unhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngabagoqela ele-Malaysia, Rwanda, Senegal, South Africa lele-Zimbabwe. Ele-Zimbabwe selithenge amajekiseni afika isigidi esisodwa 1.2 million wele-China. Amanye amajekiseni aphosa efike ingxenye yesigidi 400,000 asephiwe ele-Zimbabwe ngele-China. Uthi ele-India lalo lanikeza amajekiseni afika inkulungwane ezintathu 35,000. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, abogatsha lwezempilakahle bathi kulaba zinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,681 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe ijekiseni eyodwa selokhe lolu hlelo luqale ngonhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 205,275. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amane 406. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni wonke omabili adingakalayo laya kunkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,304. Inani lasebebanjwe i-COVID-19 selikunkulungwane ezingamashumi phose amane 37,307 kulandela ukufunyanwa kwabantu abafika phose amashumi amabili 19 belayo izolo. Kubhubhenjalo abane, okukhweze inani lasebefile elizweni lonke laya phezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1,542.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Abasakhulayo beZimbabwe asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 sebekhudaze abalokhe belokuthandabuza ukuthi labo bahlatshwe ukuze bavikeleke. Bathi kungahlatshwa izigidi ezilitshumi 10 million njengokufisa kukahulumente, uZulu ulakho ukubuyela empilweni abeyiphila lolu bhubhane lungakaqhamuki nyakenye. Bakhuthaza njalo abantu ukuthi baqhubeke behlonipha iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ezifana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. Omunye wabatsha laba ngumnumzana Kudakwashe Takundwa, yena ohlatshwe ijekiseni yeSinovac izolo. utakundwa uthi ngaphambilini kokuhlatshwa ube ngomunye obelokwesaba kodwa uthi uphiwe isibindi lulwazi aluthole kwabezindaba lolunye aluthole ebulenjini be-intanethi.
Angikahlangani lohlupho ngisizwa ngikahle ngemva kokuthatha ijekiseni le-COVID-19 engwenze izolo.
Lapho odokotela bakuphe leli jekiseni bakuphile na ulwazi ukuthi kumele ukhangelele ukuzizwa njani ngemva kokuhlatshwa kwaleli jekiseni?
Hayi, basifike kutshelile okuningi malayelana ngaleli jekiseni. Basazisa ukuthi bakhona abanye abangahlangana lohlupho, abanye ingxukeko kuyenzeka ukuthi balamanye ama-allergies abalawo. So bakhona ukuthi ungakhona ukuhlangana lohlupho, kodwa basixwayisile ukuthi nxa ungahlangana lohlupho ungaphenduka esibhedlela bezokuncedisa.
Sikhangela udaba lokuthi baswa khona abantu abaningi abasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19. Kuyini okwenza ukuthi wena ufisa ukulithatha leli jekiseni?
Mina bengizwe ngafisa ukuthatha leli jekiseni besilethemba lokuthi kungasincedisa ekuvuleni kwemisebenzi, ngoba okwakhathesi sesilomnyaka sihlezi thina umsebenzi wethu ukhangelele ngezamasiko abakathi art and culture. Ngakho-ke akula msebenzi yama-art eyenzakalayo sikhuluma nje. So silethemba ukuthi ekuthatheni leli jekiseni kungasincedisa ukuthi umsebenzi uvuleke, sikwanise ukubuyela emsebenzini, sikwanise ukuphila.
Kodwa ubungasabi na sikhangele udaba lokuthi abantu abaningi bayasaba ngenxa yokuthi abalalo ulwazi oluthile ngaleli jekiseni?
Vele ngithe ngisiyakhona bengile mbuzo eminingi, bengicabanga ukuthi ngingafika ngingabona engani akuthabisi ngingatshiyana lakho. Bekuyinto i-decision enzima sibili kuyenza, ngoba hayi bekukuningi okade kusekhanda. Even lalapho esivela khona abaningi abakukhuthazi ukuthi abantu behlatshwe balezinto eziningi abazicabangelayo. Kuningi okuphumayo nakuma-social media ngendaba zokuhlatshwa, ngakho-ke kunzima ukuthi abantu behlatshwe.
Wena ulwazi uluthole ngaphi olumayela ngaleli jekiseni? Ubulalo yini ulwazi?
Ulwazi ngilithole engibale ku-intanethi, nalapho sithe sifika ekliniki bakhuluma odokotela mayelana naleli lokhoze sihlabile izolo. Bakhuluma mayelana ngalo, yikho nje engithole khona olunye ulwazi ngemva kwalolo kade ngikubandile ku-intanethi.
Kodwa ngemva kokuthola lolu lwazi ku-intanethi ubuzile yini abo dokotela ngaleli jekiseni?
Hayi, sikhulumile odokotela labo bakhuluma ngalo, sathola ulwazi ngalo. Ngingathi yikho okwakhathesi esisebenza ngakho, so sinethemba ukuthi kuzasincedisa sisiya phambili, akusoze kulepho kuni.
Bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kulaba abalaleli bakhanye ngani basasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19.
Hayi, into engayitsho ukuthi bangabala bekhangele amajekiseni lawa ayatshiyana, ayenziwe ngamankampani atshiyeneyo. Bengabala ngawo bewazwisise. Bangazwisisa, ngibona ingani labo bangafikela esibhedlela bezame ukuyahlatshwa. Kuqakathekile ukuthi sihlatshwe, ngoba sizame ukuzivikela nokuthi sikhangele ukuthi imisebenzi singaqhubekela phambili.
Umnumzana Kudakwashi Takundwa ngomunye wabahlatshwe ijekiseni yeSinovac evikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ubexoxa lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma kuStudio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19. Sixoxa labosomabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eleZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzibuse ele-Independence Day mhla ka-18. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu abatshengiselayo eMelika baphosele umlilo wama-fireworks emapholiseni abebuthene izolo phambi kwenkamba yabo eBrooklyn Center Police Department njalo bekulusuku lwesibili olokubhikitsha kulandela ukubulawa konsundu omnumzane Daunte Wright emiswe ngamapholisa emgwaqweni edolobheni leMinnesota. Elemelika namhla lizamisa ukusetshenziswa kwejekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus e-Johnson and Johnson, yona ehlatshwa kanye ngemva kokuthi abantu abayisithupha abayihlatshwayo batholakale belezinyalo ezingajwayelekanga ezokunquma kwegazi. Ele-Afghanistan liqalisile namhla ilanga lokuzila olwe-Ramadan, khona okuzathatha inyanga eyodwa njalo okunanzwa ngokholo lwesimuslim emhlabeni jikelele.
Kweziphathelane lomnotho, osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi njalo ulimaze lozulu. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi osomabhizimusi abathengisa kumbe abawoda irayisi phandle kwelizwe kumele babhadale umthelo wesilinganiso sechumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Kodwa inhlanganiso yabosomabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi kumele uhulumende esule lumthelo ngoba uzabangela ukuthi amabhizimusi amaningi avalwe. Ithi kulomunye usomabhizimusi osetshelwe yiZimra ukuthi kumele abhadale imali edlula $300,000. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Danford Mutashu uthi umthelela lo uzabangela njalo ukukhwela kwempahla ezitolo. La ngamazwi acizelelwe isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Amabhizinisi azadlulisela phambili ubuhlungu lobu budlulele kubathengi, kukhwele lezo zinto ezizwe seziphatha kabi amabhizinisi ngomthelo, kube izakhamizi kube ngabathengi abazabhadala lo mthelo. Ngakho vele nxa ngabe kufakwa umthelo, umthelo ugcina ubhadalwe ngabathengi, ugcina ubhadalwe ngabantu abahlupheka abangasebenzi, abalala bengadlanga, abathwele nzima. Ngakho-ke uhulumende ubulala abantu abavele behlupheka, kanti-ke njalo abantu bazaphuma ngobuningi emsebenzini kugcine kulo hlupho olukhulu kulalokhu abazama ukukulungisa.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uvumelana nalo Ncube.
Abazakhala yithi abathengi ngoba osomabhizimusi bazazifaka imali lezo kuma-price entengo ukuze bebhadale i-tax. Uhulumende kufuza abhalanse i-need yakhe yemali le-need yokuthi qhubeke eyithola imali ngoba singeke sitshise isiphala ngoba sifuna ukudla namhla.
Ushoko uthi kumele uhulumende akhulumisane lapha amabhizimusi kudingwe isisombululo esingasoze sibe lomthelela omubi kuzulu lakumabhizimusi.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lesivumelano njalo le mali yangikhona ekubhadalisaneni kube le ndlela enganilula ukubhadalana, ingabe imali engafuni ukuthathwa ngelanga elilodwa. Kodwa singakhangela nje kuke wayenzakala amabhenki akasibambela lathi imali zama-transfer since 2018 I think backdated, but bakuspread over a long time okwenze le impact yangkhona sangayizwa kakhulu. Kodwa kusemabhizimusi I think bangakuspreada lakho over time, but kuthi baqhaze ngo-2017 angiboni kuyinto engathuthukisa amabhizimusi. I think siyasesifuna ukuvala amabhizimusi.
Osomabhizimusi abaningi basola umphathintambo wezemali besithi udinga imali ngazo zonke indlela ngitsho lezilimaza umnotho. Isikhulumeli seNakhora uNcube uthi kulezinye indlela uhulumende angazisebenzisa ukudinga imali.
Kungavalwa ubugebengu bese kuncitshiswa uhulumende. Uhulumende wethu ulezisebenzi eziningi ezingenzi lutho, kumele zincitshiswe eziphezulu hayi eziphansi. Laba base kuma position management baningi kakhulu bagcwele ema office nabenzi lutho, kanti indleko eziningi azidingakali uhulumeni angena kuzo. Ngakho ke kuphungulwe lezo zindleko, kuvalwe izikhala zokuvuza, kube sekuyekelwa ke kube kuthelweliswa abantu imithelo engapheliyo uhulumeni aphile ngakhona lokho akuzuzayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadanisa ukubona uhulumende egijimisa imithelo kakhulu, zona izisebenzi zihola imali ephansi.
Ele Zimbabwe ke sesibone ngani liyaqakathekisa ke imithelo, ngaba umthelo wegwayi otshwala kube umthelo weema. Imithelo lemithelo ekuseni emini lantambama oqoqodayo uduvelela kugasha lukahulumende oluthize ufuna umthelo nje ongenayo futhi uduvela kuhulumende ufunakala umthelo nje onje osokubangela ukuthi ke abamabhizimisi abathize bebona kusiba nzima ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizimisi.
Lanxa umphathi ntambo wezemali esithi uhulumende kabuye limufa kulolu daba, inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi isicele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angenele. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sokuqala komqando, ngoba kulampo umkhuhlane we-coronavirus ovame ukumemetheka khona kakhulu. Udokotela Solwayo Nkwenya osebenza eMpilo Hospital koBulawayo uthi akumelanga abantu bahamba-hambe indawana yonke kungelasizathu. Uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla nxa abantu bengazivikeli ngemfanelo.
Kwamanje i-coronavirus le umkhuhlane wegciwane elisha ibhubhane leli elikhona awusumemetheka kakhulu, kukhanya usumemetheka ezikolweni ezithile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi indaba le besesikhulume ngayo umnyaka wonke lo, sixwayisa ukuthi abantu bangatshabalala abaningi. Kukhanya isikhathi lesi sokubuyako ukuthi kuyaqanda, isikhathi sokuqanda lesi sizabe sikhangelana nengozi enzima okwamagama. Yikho kumele lilale izixwayiso lezo ezikhulunywayo ukuthi abantu bengazi bahambe esiminye eminyeni, abantu behlale phansi nxa kungela sizathu esiqakathekileyo ukuthi uhambe loma ungena edrobheni kungela sizathu, lihlale phansi mahlabezulu siyalixwayisa. Lingaze langena lapho kulesiminye eminye khona, yikho lapho kuthathwa khona lo mkhuhlane. Lingahambi emaphathini, lingahambi kuya emabhawa, siyalixwayisa. Njalo nxa lihamba ligqoke amamaski la livale umlomo lamakhala, lingaze lavuma ukuphefumulelana labanye abantu elingabaziyo. Lapha limile eziminye eminyeni lidinga izimali emabhenki langaphi, liyaxwayisa ukuthi lime khatshana labantu lingaze lasondelelana. Njalo ligeze izandla lenze lokho okuthiwa yi-sanitization. Ibhubhane lele alihambi lona lodwa, thina yithi esihambayo selinompola sesihamba sipha abanye abantu. Yikho siyaxwayisa kakhulu ukuthi lingaze lasondelelana. Laba bangalazi into akumele bazizenze emadrobheni behlale phansi. Ngesikhathi lesi esibuyayo esokuqanda abantu bazabe bephefumulelana beseduze, njalo abanye babe bevala amawindi ezimoteni, abanye bevala amawindi emahofisini, okuzabe kuyingozi enkulu kakhulu.
Kulabanye abakhanya bekhathazekile ngendlela eqhutshwa ngayo uhlelo lokuhlaba uZulu. Omunye wabo ngumnumzana efidlela Ncube olwela amalungelo kaZulu.
Okokuqala nje umithi yakhona lokhu ingatholakali ngendlela efaneleyo ezibhedlela lamakliniki, lokhu kuhlatshwa abantu abalutshwane. Njalo lolwazi lokuthi kungatholakala ngaphi ukuhlatshwa akumemethekiswa ngendlela efaneleyo nguhulumende. Okwesithathu, abantu-ke ngokunjalo lokhu bengakwazi ukuthi kuyahlatshwa, kanti-ke njalo lokhu lezinsolo ezinkulu ukuthi ukuhlatshwa kuzabasebenzela ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke akukabi nenguquko engako ekucabangeni kwabantu ekwesabeni kwabantu ngokuba ulwazi kabaluphiwa ngendlela efaneleyo ngohulumende. Kucakathekile ukuthi imithi ithengwe ibe mningi kakhulu, ngaba ngowe-Russia, ungaba ngowe-China, ungaba ngowe-Britain, ungaba ngowe-America, ungaba ngowangaphi, kuthengwe kodwa leyo esihloliwe yatholakala ukuthi isebenza ngendlela efaneleyo. Lolo lwazi lokusebenza kwaludluliselwe ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlatshwe bathole ukuphepha. Ngale ndlela okwenzeka ngayo kathesi akulabantu abangahlatshwa, ngeke sifike kuloko kuthiwa i-herd immunity. Ngakho ke kuyadingeka imithi bemningi, ulwazi lwandiswe lufinyelele emagumbini amanomhlaba ukuthi ukuhlatshwa kuqakathekile njalo abantu bayavikeleka ngalokho.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo kaZulu. Kwezemidlalo, inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust idingele abadlali bomdlalo wenguqu koBulawayo izicathulo ezisetshenziswa ngabadlali ama-shooters alikhulu lamachumi amahlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Inspire uGift Samanyawe uthi inhloso yenhlanganiso leyo ukuphathisa abaswelayo edolobheni lakoBulawayo ikakhulu abasakhulayo ukuyibona ikusasa elizwe.
Our main motive or main reason why we donated these soccer boots is to help out the youngsters at the same time trying to cap violence.
Injongo yethu ngesipho lesi ukuba sisize abasakhulayo ukuba bathole okukwenza njengoba sisazi sonke ukuba iningi labantu kwele Zimbabwe kabaqhatshwanga. Njalo nxa bengelandlela zokuchitha isikhathi eziqondileyo basuka baphatheke ekugangeni.
Amaqembu athole izikhabiso lezi ezivele kwinhlanganiso ye-Inspire ngabalisa amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League athele Highlanders, eleBulawayo City, eleBulawayo Chiefs kanye lamanye amaqembu amancane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Inspire uJoel Phambano Ndebele uthi amaqembu abawakhethileyo bawakhethe ngemva kokuxoxisana lenkokheli zezigaba.
The criteria was really community. We chose the community.
Sikhethe amaqembu kaZulu athwele nzima, njalo zikhona ezinye impahla ezisendleleni ezizathi zingafika, siziphi amanye njalo amaqembu angazange athole.
Imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala ngenyanga kaNkwenkwezi ukuthi nxa konke kungahamba kuhle sekuqala le midlalo yesigaba zangaphansi. Inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust inhlanganiso ebunjwe isizalwane selizwe leZimbabwe uPatience Ndebele Omiji labanye bakhe elizweni laseNgilandi. Le nhlanganiso iphathisa abaswelayo emazweni ambalwa, njalo kweleZimbabwe sebephathise umphakathi ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukugebha imigodi yamanzi, ukubhadelela abantwana imali yesikolo kanye ukupha izakhamizi ukudla. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abasakhulayo asebehlatshwe ijekiseni le bakhuthaza abalokhu belokuthandabuza ukuthi baguqule ingqondo labo bahlatshwe. Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa ku-2017 uzabulala amabhizimusi loZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
See
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.